siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 30 kuNcwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi labathengisa impahla ezijiyeneyo ezitaladeni kobulawayo ama-vendors abasanda ukwabelwa indawo zokuthengisela ngokusemthethweni kuhlelo olusaqhubeka olwekhansili yaleli dolobho bathi abathokozi ngalezi indawo ngoba azilungelanga ukusebenzela ngenxa yezizathu eziningi.
Esenta liyeke hleri lokhu nje esenta egodini khona lapho ngapha esandleni sokudla kuyabe kulamakhomba angena ayaphumayo esandleni sokunxele ngapha lakho lamakhomba amanye angena ayaphumayo esokuthiwa lokuyiphinda okungatholi ukuthi okuncane yikho lapho esithiwe khona maye siyama outright sizathengisa sithini khona lapho.
Inhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo ziyaqhubeka ngemizamo yokuvimba umanisipala waleli dolobho ukuthi asungule uhlelo lwama-prepaid water meters ezindlini zezakhamizi.
Siyabamema bonke abantu beZimbabwe bonke abantu bakobulawayo ukuthi bajoyine kulo umkhankaso njalo bajoyine mhlakapho siyakwenza isibhengiselo sokuthi zasiwafuni nama-prepaid water meters.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labasanda ukuphiwa indawo zokuthengisela ngokusemthethweni kuhlelo olusaqhubeka olwekhansili yakobulawayo ama-vendors bathi abathokozi ngalezi indawo ngoba zingalungelanga ukusebenzela ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubelo nkosazana Sithabile Moyo, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso ye-National Vendors Association kugatsha lwakobulawayo.
Ama-interviews la ayenziwe lokhu esenziwa nakathesi bahamba saphiwa lezo zindawo. Izindawo lezo kwakubhala amaphepha kudingele ikhadibhokini esokuthi uyidobhele wena iphepha olidobhileyo ibe lisenifisha ukuthi uzakuyathengisela ngakhe. Kodwa lezo ndawo ezazinonile sasizwe sasizikhangelela mhlapha jiyade zibe zithithingiswa ngamapholisa okhulu sikhona zazivuthisa ukuthi zazama abantu bazibajoyithe sithengisela khona zazingabhalwanga lawo mazizo. Right, sathi yebo sikubonile sakuhlala kwahlala-ke Friday lakho kwa-interviewa futhi abanye I'm told baphiwe futhi kulazi izindawo kodwa zinikeza indawo ezinemlethini sisizikhangelele still lokhu ezingabhalwanga. So siyamangala ukuthi kathi manje bazidumele bani lezo ndawo ngoba sabasithela bathi lezo ndawo kuzafakwa abantu. So yibapha lama bantu abazafakwa ngoba thina sithe sazidinga lezo ndawo sajwayeleke ebantwini sebesiqhosila sikho kulezo ndawo sesimanga ukuthi manje bazafaka bani khona lapho.
Wena ngwakho uyathokoza ngendawo oyiphiwe labanye bakho?
Hayi, asithokozi. Bakhona yebo yabo ngani kungconywana but iningi lethu kasithokozi ngitho ngoba abanye sili kule igroupu enye efakwe lapho efakwe khona bathi badlile completely but hayi kungangcono bebuyele lapho kusekulokhu ade bevuleke khona ngoba indawo yezangukhona zindawo ezathekhwa kudala ngitho zithekhwe kudala lezo ndawo zabalekelwa ngabantu ababeziphile zona lezo ndawo ezisukuba zindawo kungalamuntu ethengisela khona ngendaba yakhona ukuthi zingathengiseki. So namhla futhi yizindawo esiphinda siziphiwa futhi kesibe yizo. Then mina lapho engiphiwe khona nabanye bami ithi balithwana i-terminus angitho i-terminus lay ivele i-terminus ibizwa kuthiwa kusegodini kule fence nje-background bese kusiba namagedi amabili lokungena ngapha lelo kuphuma ngadle. Right, esenta liyeke hleri kulokhu nje esenta egodini khona lapho ngapha esandleni sokudla kuyabe kulamakhomba angena ayaphumayo esandleni sokunxele ngapha lakho lamakhomba amanye angena ayaphumayo esokuthiwa lokuyiphinda okungatholi ukuthi okuncane yikho lapho esiphiwe khona. Maye siyama outright sizathengisa sithini khona lapho ngoba khonapha iphevinhleli besisiphiwe khona uhambe imthovu ukuthi abe siphume sihamba ngendawo nendawo. So kasithokozi ngitho lapha nje bacabanga ukuthi nje baphonga ukuthi inika nje ukuthi hhayi sekuyihlupha kodwa abasinikanga ukuthi senze ibhizinisi bethu khonapho.
Lo nkosazana Sithabile Moyo, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso ye-National Vendors Association kugatsha lwakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Umeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Martin Moyo usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi ikhansili yakhe iphakathi kokwabela abathengisayo lezi ndawo njalo ayifuni ukuthi amapholisa ebathathele impahla zabo bengakaphiwa indawo zokuthengisela njengoba umnotho welizwe omubi. Kusenjalo, Inhlanganiso ezizimeleyo ezitshiyeneyo kobulawayo ziyaqhubeka ngemizamo yokuvimba umanisipala waleli dolobho ukuthi asungule uhlelo lwama-prepaid water meters ezindlini zezakhamizi. Inhlanganiso lezi zigoqela ibulawayo Progressive Residents Association, iAbacook Trust, abameli Human Rights Lawyers, njalo ziqoqa ukutshengisela okukhulu mhlaka 4. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lomunye wabaqoqa ukutshengisela lokhu umnumzana Meli Dube oqala ngokuchasisa izizathu zabakusolayo ngalolu hlelo.
Okokuqala, ukhansili wakobulawayo yenzi kakumelanga enze uhlelo olukhulu kangaka engakhulumisananga lezakhamizi zakobulawayo. Wawelelwana kwazisisana ukuthi kanti vele uhlupho lungaphi njalo kufuna ukulungisiswa hlupho bani. Ukuthi bathi bezidlalele nje bengu-29 besekhansilini bese besithi bona sebephuma lesinqumo esikhulu kangaka, hhayi kakusonto engathi iyalandela izimiso eze-local democracy kumbeni ezombuso okhululekileyo owabantu abarepresentwa ngama-leaders abo. Okwesibili, ngathi amamitha la wona bathi bafuna ukuwafaka, siyazi ukuthi kwezinye indawo sokuke kwazana khona sokuke kwaba le nkala kade yomonakalo owenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe zimpilo. So ngalokho-ke siyakunanzelela ukuthi angafakwa futhi lapha kuleli dolobho lakobulawayo ngesimo esikiso, abantu abaningi abasebenzi imisebenzi balahlekelwe imisebenzi, ama-industry avaliwe, nabantu abaningi bazakwehluleka ukubhadala ukudusa amanzi. Yona ikhansili ivele ingagcwalisi izimiso zokuthi kumele inike abantu amanzi thize amaningi ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni njalo baphile asisa lokho esingathi i-right to water. Ikwedulekile njalo nxa isifuna ukufaka ama-prepaid water meters kusho ukuthi isifuna ukuthengisa ithonsi linye ngalinye lamanzi kobulawayo, okuzakwenza ukuthi laba abehlulekayo ukuthenga babe le mikhuhlambe ngabalayo izathelelwana igcwale indawo yonke. Kulezi zizathu eziningi-ke engingathi kazikhambisani ngalolu hlelo.
Uzulu ngamtshela waphamazwi sikhangela uhlelo lwenu lokutshengisela oluzayo.
Uzulu ngamtshela ukuthi ikhansili yakobulawayo nohulumende weZimbabwe nxa besithi bafuna ukufaka ama-prepaid water meters, lolu hlelo lubi, lihlelo luzaletha ukukhala lokugeza kwamazinyo, ubuke emphakathini, imikhuhlane, izimpha, ukungaphilisani kakuhle, ukulwa nokuxabana phakathi kwabantu bona bebodwa, ukunganakekelani even ukuhambelana ezimpeni lokuthini lokuncedana nje nxa umakhelwane ethe waba lo hlupho. Njalo lezimali eziyingcosana zona zezokusa abantwana besikolo ziyazisekwenela. Njalo babe sebejusa amagesi, bajusa amanzi, bajusa amafoni. So i-privatization yama-public services okumele ukuthi laba bakumahulumende beye besinikeza wona ngendlela yokuthi siwa-accesse sonke sigcine singasekho. So siyabamema bonke abantu beZimbabwe, bonke abantu bakobulawayo ukuthi basijoyine kulo umkhankaso, njalo basijoyine mhlakapho siyakwenza isithengiselo sokuthi kasiwafuni nama-prepaid water meters.
Umnumzana Meli Dube ngomunye wabaqoqa uhlelo lokuzama ukuvimba ukusungulwa kohlelo lwama-prepaid water meters kobulawayo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa komhlabathi olwe-Environmental Management Agency luthi ikhansili kumele idinge amacebo okulwisana labantu abagebha bentshontshe ichebe-chebe osokuchiye amathuna ewela kwabangela amagodi atshonayo emgwaqweni kanye lokuwa kwezigodo ezihambisa amandla kagetsi kobulawayo. Zithi konke lokhu kuyingozi ebantwini. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
I-EMA ithi uhlupho lolu solumemetheka indawo eziningi ikakhulu emathuneni e-Hyde Park kanye lemalokitshini ephumula le-Cowdery Park lendawo eseduzane kwedolobho i-Roberts Nyoka. Inhlanganiso le ithi ukuwa kwezigodo zamandla kagetsi kuyingozi ngoba abantu balakho ukutsha ngentambo zawo, kuthi amagodi la amanye asetshona okwamagama azagcwala amanzi ngesikhathi sezulu abantwana bagalule. Umeya wedolobho lakobulawayo ukhansila Martin Moyo uthi lolu daba luyabaphica ukuthi baluphathe njani ikakhulu emangcwabeni e-Hyde Park lapho abantshontsha inhlabathi abagebha amabhokisi abangcwatshiweyo aze asale esegcekeni.
Silama-rangers, ama-rangers ethu abhizi, nxa abantu besithe sababona siyababopha sibathathele izinto zabo zolezo abathwala ngazo inasikeli chebe-chebe, ngama-trucks abathwala ngawo, ngamafotsholo abalayitsha ngawo, ngamapiki abagebha ngawo, siyakuthatha konke lokho. sike salahlekelwa ngomunye wamaranger ebulewe ngamaSt Porters.
Ingcwethi ekulondolozweni kwemvelo, unkosikazi Cynthia Sobantu, uthi kulusizi ukuthi ukugejwa lokhu okungekho emthethweni kwenziwa njalo endaweni zekhansili ezibekelwe ukulondoloza imvelo eMazwi Sanctuary.
Kunezinyamazana ezikhona, ngabona o-small antelope bakhona, o-zebra bengathi bakhona, izinyamazana zangkhona. Angithi yiparks zama-ukuyidevelop. So ezine zavela eMatopo National Park.
Ikhansili sinqume ukuthi kubekwe abantu bokulinda ebusuku emangcwabeni eHyde Park njalo kudingwe imali yokwakha umduli ogombolozela lindawo. Kunqunywe njalo ukuthi okhansila bendawo ezibhekane lohlupho lolu kakhulu babize imihlangano lezakhamizi ukuze kuxoxiswane ukuthi luqedwa njani lolu dubo abantu bengakalimali. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Keselicheke kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje isixoxa lomnumzana Vaki Dzanani Dube owenhlanganiso ye-Active Youth eZimbabwe. Sikhangela udaba lwemithimba lemicimbicimbi enziwa ngontanga koBulawayo becina bengena emacansini bebanengi. Njalo bethatha okudakayo okusuke kufake impilo zabo engozini enkulu. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga baba uNkomo, mina ke ngingubathi Dzanani Dube owenhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ekhayelane lokufundisa ontanga mayelana ngengozi yezidakamizwa ezinathwayo kanye lezibhenywayo khona lapha koBulawayo eZimbabwe.
Kuyini elikubonayo Dube? Sibonile abazali betshengisela labo kumaviki asanda kwedlula, kanti labe zinkonzo labo baphatheke kubi ngodaba lwabontanga abaye emacansini bebanengi laba abenza amaphathi besenza into zokuganga.
Into ke yinto eyona ehlukuluza uZulu ngalezi nsuku zanamhla, isikakhulu abazali. Nxa ungakhangela umahluko phakathi kwabazali bayizono nabazali bontanga banamhlanje esingathi thina yi-generational gap ngesilungu, uyabona kusinika inkinga enkulu kakhulu. Kodwa-ke thina-ke njenge-Active Youth Zimbabwe-ke siyazama ukulwisana lakho khona lokhu okunjalo. Nxa sinanzelela sixoxisana nabontanga lapha, siyananzelela ukuthi ontanga bona bathi bafuna i-freedom, bathi bafuna ukukhululeka. Kodwa-ke ngendlela asebesebenzisa ngayo i-freedom leyo ayisalunganga, ngoba phela nxa sebesuka sebene-freedom leyo yikho sebeqina bedena kwezocansi bebaningi khona lapha.
Abazali Dube, liyakhulumisana labo yini kanye labezikolo ababalisi? Sake saxoxa esikhathini esedluleyo usithi wena likhangelela ukungena esikolo likhulumisana lababalisi labo ontanga.
Lwakhona ngoba khathesi ukuze siyengena ezikolo kumele sibe mpumela eyokuthi izidakamizwa zisetshenziswa kangakanani lapha koBulawayo laseZimbabwe jikelele. Okwakhathesi-ke besesifika emaphethelweni wokudinga okucubungula ngamarekhodi wona lawo okungasetshenziswa kuhle kwezidakamizwa lapha eZimbabwe. Esesingani sesiyakulanda-ke yikuthi sizacela-ke eminye-ke impumela ekhona inhlanganiso, bese sikuhlanganisa lokho, bese siyabona ukuthi nxa sisuka sisiye isikolo sihamba siphethe lokho njengobufakazi bokuthi kumele empeleni-ke ontanga lawo bafundise ngokusetshenziswa kubi kwezidakamizwa ukuthi kuyingozi okungakanani.
Abadala bathi sigoqwa sisemanzi, behluleka ukuba goba besamanzi yini abadala lapha?
Kutho ukuthi uyabona laphana nxa sesikhangela njengokuba khathesi uyintatelizindaba unjalo siyananzela ukuthi kulezinto ezinjengabo-television kulezinto lezi ezinjengabo-internet owhatsapp nabobani bani singathi abantwana balokukhululeka kakhulu ekuxoxeni njalo nekuthumeleneni imfanekiso kubo-whatsapp khona lapho nakubo-internet khona lapho yikho ke okusuka kunomfana ukhange ontanga kakhulu ngoba nxa ungananzelela vele ukwenziwa kwabontanga bakathesi ingathi bayakhangeka lula lula ngakho nxa sebekhangeka kanjeana bagcina sebekufisa and nxa kungabathola besebangeni lelana elilaboumnyaka elithumi lambili kusiya-ke umnyaka elithumi lasisigxaminomunye 12 to 18 years they are too experimentally abantu labana yikho sebegcina bekhangwa yikhona khwana besebefisa ukukwenza babone ukuthi kanti bengakwenza kuletha mpumela bani
akuyiphethe Dube ungabaxwayisa ngaliphi abasakhulayo lapho
ye ngizatho nje ngamafitshane-ke khonapho ukuthi abasakhulayo labo bengabalekeli ikhatshana kakhulu nabadala njalo indaba yabo le efreedom le eyokukhululeka ukuthi bona abadala bayabelusa njalo bayabaphambanisa entweni zabo eziningi abayikhangelisise kakuhle bengakazami ukuyisebenzisa ngendlela engayisiyo abakuzwisise okokuqala ukuthi kanti kuyini i-freedom njalo itholwa njani ebadaleni ngoba mina nxa nginanzelela i-freedom le ayisiyo nto okongeuyizuza esitaladeni kodwa abadala nje njalo abadala abayali layo nxa kuyukuthi empeleni kumele uyiphiwe abadala bayafika esibangeni sokuthi bananzelele ukuthi umntanami lapha usekhulile ngakho sokumele ngimvumele enze yiloba yini ayifunayo abantwana bayaphambanisa-ke ekuthini bona basuka bafuna ukuzikhupha completely ebadaleni and abadala bona abangeke bakuzwisise khonokho ngoba iliso labadala liyohlonzi olukhulu kakhulu umdala uyabe ekhangele phambili ngale kanti-ke okuwumntwana kuyawukhangele enyaweni zabo khona lapho ngakho ngithi kini kontanga ake liyekele ukusebenzisa kubi izidakamizwa lezi njalo yekelani ukufuna i-freedom ngendlela engayisiyo abadala naba abangabazali benu ngeze balincinte leyo freedom nxa kuyukuthi empeleni sekumele liyiphiwe
hhayi siyabonga mnumzana Dube bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mnumzana Vakidzanani Dube owenhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Lo kamama kanno lamagabazi silethemba liyukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7 ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo iningi labathengisa impahla ezitshiyeneyo kobulawayo amavendors abasanda ukwabelwa indawo zokuthengisela ngokusemthethweni kuhlelo olusaqhubeka olwekhansili yaleli dolobho bathi abathokozi ngalezi ndawo Inhlanganiso ezizimeleyo kobulawayo ziyaqhubeka ngemizamo yokuvimba uhlelo lwama-prepaid meters kobulawayo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.